Etho eZimbabwe vele kale usasizinga lutho sokuyikudlalisa imali kodwa akesolulunga ekutheni khona kulilungelo labantu ukuthi bakhethe umuntu ke obamelayo kodwa ngendlela esibona kusenzakala ngayo ukuthi sokuhleziwe nje kusekhethweni insuku zonke sokulukhetho ikakhulu lokhu kubangelwa ingxabano esiyibone ebandleni ele-CCC soke sokuhle kulokho kwayenza yajujuka indaba yokuthi kulokhetho lomdlandla awusekho bambalwa abasese lomvamvitho ukuthi abayevota nxa sibone kobulawayo laphana ephela ndaba nxa uzathola uMPO winner ngamavoti ezuze 1000 votes kuyakutshela ukuthi akuselasiza lokho sokuyinto nje engathi ngamadlwana
abantu beZimbabwe libona sengathi bazaphuma ngobunengi bayevota na
abantu abasoze baphume ngobunengi ithemba abantu abaselalo bekulethemba belisebantwini beZimbabwe ukuthi ibandla eliphikisa ukuthi kukhona beliza kwenza ithemba laba khona linqobeke lelo bandla kodwa kizani ngobuqili bayo yale isala kodwa ke namhlanje esingakusho futhi ukuthi iby election vele ihlezi ihlupha ngoba abantu bathanda lokhana okuyinqumbi ukuvota ngekhombo kuhle kuthiwe kuvotelwa lo president ndawonye nxa sekuyi-by election akwandanga ukuthi abantu babe baningi so ke awukho ke umdlandla wokuthi abantu bavote nxa ngicabanga nje ngicabanga ukuthi kuzakuba lukhetho oluzaba labantu abalutshwana kakhulu abazavota kodwa ke siyazi ukuthi izanu nxa yilababili abathathu bona bana bayahamba uzathola kulamavoti angu-3 wona lawo kube yikuwina kwakhona.